VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Lechana njani mthwakazi omuhle olamukela ku Studio 7 ngolwesibili mhlaka 18 kuNcwabakazi 2019 ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
My government is aware that our defense forces, our defense force is equally affected by the economic difficulties faced by the general citizenry.
Uhulumende wami uyazi ukuthi abekubutho babhekane lenduku kwezomnotho njengaye wonke umuntu elizweni.
Umongameli Emmerson Mnangagwa unxume umsebenzi webutho ekhuluma embuthanweni wokunanza ilanga le Defense Forces Day.
Isisekelo selizwe section 59 uyavumela abantwana baseZimbabwe ukuthi batshengisele ukuthi into akazimanga kuhle. Ngoba ezikhathini eziningi nxa abantu bekhuluma ukuthi sebesidla imbuya ngoluthi, uhulumende kandisanga ukulalela.
Ibandla le-MDC lithi uhlelo lwalo lokutshengisela luzaqhubeka njengokuhlelwa kwalo ngolwesihlanu lanxa abezanu PF besithi igalumelanga luvunyelwe. Izizalwane zakwamanye amazwe ezibotshwe ngeviki edluleyo kwele South Africa zimiswe phambi komthethwandaba. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa namhla unxume umsebenzi webutho leZimbabwe esithi lilondoloza ukuthula ngesikhathi ilizwe libhekane lobunzima kwezenotho. Uphinde wacela uZulu ukuthi angaphatheki kudlakela lokuphazamisa ukuthula elizweni. Amazwi kaMnangagwa aza ngesikhathi abe-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa beqoqa ukutshengisela ngolwesihlanu. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Umongameli Emmerson Mnangagwa obekhatshwe ngumkakhe unkosikazi Auxillia Mnangagwa wamukelwe ngenhlonipho enkulu lapho engena enkundleni yeNational Sports Stadium emkhosini wokunanza usuku lwababutho olwe-Defence Forces lonyaka olunanzwa phansi kwendikimba ethi the ZDF Guaranteeing Peace and Security for Development. Esethula umbiko wakhe uMnangagwa uthe uhulumende wakhe uzimisele ukulondoloza inhlalakahle yababutho ngoba bengabantu abazinikeleyo uqhuba umsebenzi wabo ngoba isimo kwezomnotho singesihle lakibo.
My government is aware that our defense force is equally affected by the economic difficulties faced by the general citizenry.
Uhulumende wami uyazi ukuthi abekubutho babhekane lenduku kwezomnotho njengaye wonke umuntu elizweni. Imizamo yokulungisisa lokho isikubanga esiphezulu ukubuyisela njalo indlela yokuholisa abakubutho. Sizotshutshisa njalo ukwakhiwa kwezindlu zokuthi abakubutho bahlale kizo.
Okhokhela iqula labameli bakwamanye amazwe eZimbabwe engumeli wele Democratic Republic of Congo u-ambasada Mwana Wampanga Mwanananga ugcizelele ngokuqakatheka kokulondoloza ukuthula elizweni.
You may think that things are tough, but you should stay the course.
Lingacabanga ukuthi into zinzima kodwa kumele liqhubeke limanyene libe lombono omunye.
Njengehlala yenza ibingekho inkokheli ye-MDC lamanye amabandla aphikisayo nkulumkhosi okuchazwe ngumsekeli kamphathintambo wababukutho umnumzana Victor Matemadanda ukuba yikwehluleka kunanza imisebenzi yalaba bantu abanye babo bengabalwa impi yenkululeko.
Bona bale freedom eyokufoma amapati nokunye konke ngendaba yokuthi ilizwe lakhululwa and kukibo ukuthi babone nabo babe le contribution kulanga elinjenga ilanga la namu kodwa nxa bengafuni uyabe ungumbono wabo.
Umnandakwa utshele abekade besemkhosini walamhla ukuba owalonyaka wahlukile ngoba ulezehlakalo ezimbili ebeziqakathekile ezivalisa ukunikezwa kwemihlobo yamafulegi alembala etshiyeneyo kungatsha ezintathu zakohlangothi lwababubutho abalwa ngendizamtshina olwe-Air Force kanye lokunikezwa kwesicoco kwamalunga ababubutho alitshumi abaphathisa emsebenzini wokuhlenga nokusiza abehlelwa ingozi yezulu lesikhukhula esalethwa ngucyclone Idai echimanimani ekuqaliseni komnyaka. Kuvezwe njalo imihlobo eyehlukeneyo yendizamtshina ezisetshenziswa ngabeviyo lebutho lasemoyeni ele-Air Force. Lo mkhosi ugqitshwe ngomdlalo wenguqu phakathi kwamalunga kubutho leZimbabwe lawakubutho laseLesotho abethekelele eZimbabwe. UZulu ubelibaziswa ngendlela ezehlukeneyo okubalisa abakubutho abekade besehla kundizamtshina ngamaparachute bengena enkundleni abekade befola ngendlela encomekayo abezomculo okubalisa u-Alec Macheso leqembu lakhe le-orchestra Mberikwazo labanye. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Ilanga le-Defence Forces Day leli linanzwe emadolobheni atshiyeneyo agoqela elakoBulawayo lapho umphathintambo obona ngokwenzakala kuleli dolobho unkosikazi Judith Ncube abale khona umbiko kamongameli Mnangagwa. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Inkulungwane lenkulungwane zabantu bezithe gwaqa enkundleni ye-White City Stadium koBulawayo uZulu ehlonipha imisebenzi yabezomvikela. Esethula umbiko wokunanza leli langa umphathintambo wakoBulawayo unkosikazi Judith Ncube ubonye ukuthula okukhona elizweni kanye lemisebenzi eyenziwa ngabebutho eZimbabwe lakwamanye amazwe.
Lilanga eliqakathekileyo kwenza abantu baqedisise ukuthi vele imisebenzi yebutho yiyiphi layiphi ngoba izikhathi eziningi abantu sikasithathe sithi thina umsebenzi webutho ngokuthi nje bephongudifendi ilizwe beme khonapho kanti kukhona okuningi abakwenzayo nge-community development.
Ilunga ledale le-Central Committee yeZANU-PF unkosikazi Molly Mpofu uthe abantu kumele bahloniphe abebutho njalo bengaqanjelwa amanga kumbe ukusetshenziswa kumikhuba yenkohlakalo.
Ilanga eliqakathekileyo elibenze bake batshone bekholisa besihlangane labantu ababavikelayo.
Owaphatheka ekubumbeni ibutho lakuqala eZimbabwe uRetired Colonel Chinga Dube uthi leli langa liqakathekile ngoba kunazwa ibutho elasungulwa ngo-1980 ngesikhathi sokuthola uzibuse.
Ilanga elikhulu emasotsheni wonke i-Defence Forces seZimbabwe elihlanganisa amasotsha wonke batshengise ubungcitshi babo bekhumbula njalo ukufonywa kweZimbabwe Defence Forces ngo-1980 ukuphela kwempi iZimbabwe Defence Forces eyahlanganisa amabutho amathathu izandla leZipra leRhodesian Forces.
Abanye abaze emkhosini lo baphe inhlonipho enkulu kubutho leZimbabwe bethi liphethe kahle umsebenzi. Omunye wabo ngumnumzana Absalom Sikhosana isakhamuzi sakoBulawayo.
Kulapha esihlonipha khona ukuba khona kwamajaha lezintombi ezisinika ukuthula elizweni ezenza silale ubuthongo behle ngoba sazi ukuthi sivikelekile lanxa kukhona khathesi abanye abafuna ukusidalela ukungahlaliseki elizweni lakithi siyethemba ukuthi ngobukhona babo bazasiphathisa ilizwe lethu liqhubeke lilokuthula sihlanganisa amakhanda sisebenzele ukuthuthukisa ilizwe lakithi njengemuli yeZimbabwe.
Owake waba yisiphathamandla sebutho uRetired Colonel Thomas Ngwenya owangena kubutho evela empini yenkululeko laye ubuke okwenziwa ngabebutho.
Thina njengabantu bokuqala bokulwela inkululeko yokuqala ama-officers eze-10A siyalemukela ilanga leli.
Osakhulayo ofunda eNjube High School uSithabile Nkomo uthi baze ukuzobonisa abebutho ukuthi baqakatheke kangakanani ezweni.
Ilanga leli ngelokuzo-ona amasosha ethu kahle kahle sizolicelebrate labo, sizobatshengisa ukuba baqakatheke kangakanani elizweni lethu leZimbabwe. Ngabantu abayenza kube le-order elizweni. Amabutho asobantu kumele siwayesabe kahle kahle ngoba ngabantu abafana lathi, kumele sisebenzisane labo.
Imuli zabakubutho yizo ezize ngobuningi enkundleni eye-White City Stadium ukuzathakazelela ilanga eleZimbabwe Defence Forces Day labasakhulayo abaningi. Umabhalane wekhansili yakoBulawayo umnumzana Christopher Dube laye ubekhona eWhite City Stadium njalo uhulumende ubonye kakhulu ikhansili yedolobho lakoBulawayo ngokulondoloza indawo ebekwa amaqhawe esabelo eyeBulawayo Nkulumane Heroes Acre ihlanzekile. Ngimele iStudio 7 koBulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Umongameli Mnangagwa uphinde wancoma ibutho leZimbabwe ngokuphathisa ukulondoloza ukuthula emazweni abalisa ele-Ethiopia, Lesotho, Somalia, South Sudan kanye lakumanyano we-United Nations. Uthe ibutho liyaphathisa njalo kunhlelo zokwakha eChimanimani leChipinge kulandela izulu lesikhukhula uCyclone Idai elabhidliza izakhiwo kulezindawo. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxelo mnumzana Max Mkandla ingcwethi kwezombusazwe njalo owayekubutho leZimbabwe kanye lakuviyo leZipra.
Lokho kwe-cyclone lokho anti kukhulunywa ngomsubulo kumbe ngeprovinsi yawelwa ingozi njalo kwathatha isikhathi eside khonakana ngenxa yesimo sasikhona ukuthi beze beyifinyelele khona laphana. Kwaphela-ke izulu leli bangena-ke baba loncedo lapho abakwanisa khona. Kodwa-ke okuhlukuluza abantu ngama-cries lawa alokhu ekhwela esiya phezulu ipetroli ukukhwela kwayo abantu behlule kufinyelela endaweni lapho ezombuthano khona ukuthi bekhona kulelo langa abasaliqakethekisi lalelo langa ngenhlupho ezikhona. Ivaseline yokugcoba sile ukuthi egeze egcobe amafutha ehambe ebukeka lapha besiya khona sokuyi-$25 khona lokhuyana kwenza ukuthi umuntu ezihlalele ngekhaya isepe ukuthi khona ithole ukuthi egeze isibiza kuma-$18 yokuhlikihlela yona liyalo le impuphu yona hayi ngaphezulu sibili ikhuphukile so abantu bathele gadalala ngalokhu.
Ngezinye indlela ngabe kulungiswa umnotho welizwe kuqala kumbe kungayenziwa imicimbi enjengale?
Umnotho welizwe kawulungiswe ukwenzela ukuthi abantu nxa kuthiwa khona kule micimbi enjengawenaleyo behambe ngobuningi babo ngobana phela benalokho ukuthi nxa sebesuka khona ngale besiya ezindlini bala lapha abazafika beqaleli khona lemuli zabo.
Siyabona njalo le bandla le-MDC liqoqa ukutshengisela esikhathini esedluleyo kube lokudutshulwa kwabantu ngabacatshangela ukuthi libutho kambe ukuthi kathesi kungenzakalani?
Njengoba umonhlanti wayekhona lapha amboni isehlakalo lesena singenzakala kuphela nje isisu kasiphakelwa kuningi ama-infiltrators angangena laphana bedubula wona amapolisa bedubula amasosha kuzathiwani khona lapha nxa sokuyi-return fire kuyenzakala khona lekhani ukuthi kube labantu abangavelanga ngaphandle kwelizwe kumbe izigangi nje njengoba kube lama-armed robbers ababethole izikhali bebajule khonaphane bedubule amasosha kuzothiwa khona amasosha amabili afile anti kuzaba le-return fire kanizabambanisa konke le abantu abangelacala abazephakathi komthishimbo wona lo i-stayaway ingcono umuntu azihlalela ngekhaya lokho kokubuthana lokhu sesilahlekelwe kakhulu ngabantu abade bazaba zinkokheli zakusasa hhayi mina kangukhuthazi lokhuyana Idemo le izangoba le answer bani. Asithi idemo le beyikhangele beyibukele. Bekele ukuba phendula. Kuzathiwani ekuqineni. Sabuyela abantu ezindlini. Bangabuyela abantu ezindlini. Kuyini okuyabe kuzabuya kusasa.
Lo ngumnumzana Max Mkandla ingcwethi kwezombusazwe njalo wayekubutho lesizwe kanye la kuviyo lezipra ubexoxa icingweni lo sithandekile emhlanga weStudio 7 ekobulawayo. Ivandla leMDC lithi uhlelo lwalo lokutshengisela esitaladeni zeHarare luzaqhubeka njengokuhlelwa kwalo ngolwesihlanu lanxa abezanu-PF besithi amapholisa kamelanga aluvumele. Amalunga ezanu-PF agoqela umsekeli kamphathi ntambo wezomvikela umnumzana Victor Matemadanda. Bathi iMDC kumele ivinje ngoba ijonge udlakela. Kodwa umgcinisihlalo weMDC unkosazana Thabita Khumalo uthi bazatshengisela ngokuthula njalo uthi bayaqhubeka ngohlelo lwabo.
Lokho kukhulunywa nguMathemadanda kuyadanisa ngoba isisekelo selizwe u-Section 59 uyavumela abantwana baseZimbabwe ukuthi batshengisele ukuthi into akazimanga kuhle. Ngoba esikhathini eziningi nxa abantu bekhuluma ukuthi sebesidla imbuya ngoluthi, uhulumende kandisanga ukulalela. Kodwa uZulu angatshengisela kuba lobubelo ngoba uhulumende uyabe sebona ukuthi uZulu uyaqala njalo kumele alale nje njalo izifiso zabo zilungiswe. So uMathemadanda bazama ukwethusela uZulu waseZimbabwe ngokuthi bona bakhomba ngaphakathi. Iningi likaZulu alikhombi ngaphakathi, so kuqakathekile ukuthi siyetshengisele.
Bathi injongo yenu emqoka lapha ikubangela ingxabangxoza lokudala udlakela elizweni, yebo kunjalo?
Kasikazi njengebandla leMDC sike sidange udlakela uma sitshengisela. Ungakhangela izulu lapho kade sitshengisela khona umonakalo uvela kuzana uPF lapha abasebetshela amasotsha njengango-1st of August lapho kuzokuthiwa amasotsha adubula abantu. Kasikazi sike sidilise izinto sitshengisela ngokuthula njalo thina esitshengiselayo lapha yikuthi asinamagetsi, asinamanzi, akulamithi ezibhedlela, imijova kayisagadeki, imali kayitholeki, alitholakali emabhenki. Okwakhathesi nje sesukuhlale njengabantwana baseZimbabwe yikufa. Ezitolo ungazongena ufuna ukuyathenga intengo yokudla isiqaliso okumangalisayo. Kodwa imiholo ilokhu imiholo ebesiyihola mnyaka ephelile.
Khona ukutshengisela lokho kuseHarare lakobulawayo kuphela kumbe la kwamanye amadolobho ungachasisela uZulu?
Amanye amadolobho azatshengisela siqeda ukutshengisela eHarare. Amaprovinsi wonke azatshengisela ukuthi batshengise uhulumende ukuthi hatshi bo sokwanele, asanelise ukuthi siphefumule sesiphelele ezandleni njengesepha.
Unkosazana Thabita Khumalo ngumgcinisihlalo weMDC. Sixoxe njalo lelunga lezanu-PF umnumzana Belief Gawule.
Abadala bathi ukubona kanye ukubona kabili. Besitsho ukuthi utshengisela lokhona kwabakhona okwadlulayo wasifundisa ukuthi akusukutshengisela kuphela kule njongo eqatshileyo elokuganga phakathi. Elokuganga njengokuthi abantu bagcina sebelahleka, sebesenza into zokuganga, sebetshaya izinto, betronta, bethatha izimpahla zabantu, besenza yonke into kungasahambeki, sebephambanisa lelungelo loluntu lwabanye abantu abazihambelayo. Sokuludaka nje kungasaqedakali. Ngokunjalo uhulumende umlando wokuvikela abantu. Yikho khona ukungena kwenza uhulumende athi kuza kwenzakala lokhwana kwaizolo, abantu besale bengasela tolo, abantu besale bengasela lokhu, impahla zabo sezifikeziwe, into zezitshontshiwe. Umumo nalwana uhulumende awukhangele ukuthi mhlawumbe ungaphindakala into efanayo. Okunye esimele sikukhangele ukuthi nxa kuthiwa i-demonstration akumelanga kube i-demonstration yeparty ethile. Kumele kube i-demonstration yamaZimbabweans besenza ukuthi bethi bona bayakhonona ukuthi izinto kazimanga kuhle. Yes, siyakuzwisisa khonoko ngoba kusisekelo sombuso welizwe kukhona abantu batshengisele, balelungelo lokutshengisela ngokuthula. ukutshengisela ngokuthula kukhona esisekelweni sombuzo kusemthethweni lokuthi abantu bakwenza kodwa kushuka kumangalise nxa sokuthiwa yinto eqhutshwa yi-political party ethile
kodwa umuntu wonke uvunyelwe ukutshengisela babagawule kungaba yi-MDC kungaba yizanu njengoba sesike sabona lani njengebandla litshengisela esitaladeni
ngiyavuma kakhulu sibili kakhulu ukuthi umuntu wonke sembuyele esisekelweni sombuso mdungameli ngangikhona sibhala isisekelo sombuso lesi sithi sona umuntu ulelungelo lokutshengisela noma ngubani noma yi-political party ethile noma ngubani kodwa the same party naleyi yesiqophi demonstration naleyi yayisenza imihlangano labantu besiyabatshengisa ukuthi hambani yehlasela endaweni enje hambani yekwenza lokho umonakalo wonke owayenziwa wawusenziwa yi-same political party naleyi esikhuluma ngayo
Kodwa iMDC iyakulandula ukuthi iyo eyabangela udlakela okhuluma ngalo babugawule njalo ithi iza ngokuthula ngolwesihlanu ekutshengiseleni kwayo.
Kona kwaba kutshoya kusiqiniso ngoba akula muntu mtungamelo ovumayo ukuthi ule ulecala. Khangela labo mfumira wena abanoma sebethi emakoti abavumi ukuthi batshontsha la ngayo kubusakazi usegcekeni.
Umnumzana Belief Gawule lilunga lezano PF sixoxela ekobulawayo.
Yebo 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 saka komuhle mina nginquma igobe ngithanda ukulinxusa lonke ukuthi sihlangane kuhlelo lwabatsha olwe three connection ngo 8 ntambama namhlanje khangela ukutshengisela okuqoqwa ngebandla eliphikisayo ele MDC ngolwesihlanu nxa lifuna ukungena kuhlelo thumelani imilayezo lokunombolo esithi +1 202 465 0318 ngiyaphinda njalo +1 202 465 0318 mthwaka komuhle zimbabwe muhle asihlanganeni kuhlelo the connection ngo 8 p.m bye bye
Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. IMelika ethi sizake isezake ime ukwengeza ngesilinganiso sokulithumi ekhulwini i-10% imithelo yokungena kwempahla evela kwele China esifunwa ngumongameli Donald Trump. Imithelo yempahla egoqela ama-computers, omakhalekhukhwini, ama-video games, ama-toy adlaliswa ngabantwana, isicathulo kanye lezembatho, iza kwengezelelwa ngompalakazi. UZulu weZimbabwe uthi ukukhwela mahlayana kwentengo yezinto sokwenze impilo yakhe yaba lukhuni ngamandla. Kubika uChris Gande weStudio 7.
Ukukhwezwa kwentengo yamafutha ezimota ngomvulo sokuhle kwabangela ukukhwezwa kwentengo yempahla ezinye ezitolo. Uhulumende uthi intengo yamafutha ezimota iphansi kakhulu nxa kuqathaniswa lekwamanye amazwe. Kodwa ukucubungula okwenziwe iStudio 7 kuveze ukuba lokhu akusiloqiniso ngoba amanye amazwe amafutha la enza 60 cents yemelika ngalitha linye. Isisindo sedola leZimbabwe siqhubeka sisiwa nxa siqhathaniswa ledola lemelika okusenza impilo iqhubeke isibanzima ngamandla. Sixoxe lomela isigaba seSouthern eHarare umnumzana Peter Moyo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Lapha vele sokusegcekeni. Ukuthi khona into zonke sezizimbi emuntwini nje onjengami kuba kuhle kulabo bakuhulumende ngoba yibo abathola i-foreign currency bathenga lula thina kusathengeki kathesi bezama ukuthi khona njenge-holiday sizihlalele endlini ngoba thina sila independence asila heroes i-heroes leyo asiyazi singeka abantu so sibezama ukuthi khona sithenga izinto ukuthi khona abantu nje baphongujabula bezihlalele endlini kodwa siyehlulekile ukuthenga nxa une-1000 RTGS kawuna lutho nge-1000 kawugcwalisa i-paper bag yabe ikukhotha ngoba umuntu omuningi lapha eZimbabwe amatitshela bakhona $500. Yiyo imali ekhona abantu abaningi, abanye bakuma $300 per month. Izinto ziyakhwela but umholo kawukhweli. So into zonke sezibe manzonzo, akula muntu ngazobe ngowezana uPF MDC. Tenga wani shopa akuthengeki, akula lento ehambayo. Ngazo fonele wezana uPF umtshela ukuthi into zi right, yini akutshela ukuthi kona kaze right. Sezikhwelile into zonke beyond the reach of anyone lapha eZimbabwe.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Max Mkandla uthi ukukhwezwa kwentengo yamafutha ezimota sokubangele ukuthi ubunzima obuvele bukhona bungezelelwe.
Bakithi kulusizi hlobo sami, isizwe sithwele kanzima gadalala. Kukhweza abezitolo kuphinde kukhweze lohulumende wethu uMthuli Ncube yakhweza izinto kufiweli lapha ozesa kukhwela njalo nje. So kubuhlungu kakhulu ebantwini, abantu bezibuhlungu obunye ongakaze ububone. Akuthambanga nesihlobo sami, akulula sibili, intengo zikhwela njalo yizilo kuphela. Edorobheni ku-transport kungono ngobana uzikho uthi yena 50 cents, amabizo akhona siyawahluleka. So yiyo intengo yangikhona ukugada ukuthi uyefika lapho ufika khona, unquma khona lapho emadorobheni. Kuba nzima, abantu kabasayile emakhaya ngentengo lezi ezikhwela kangaka.
Sibuze uMkandla ukuthi ngendlela intengo yamafutha ezimota ekhwezwa ngayo, kusiyaphela umnyaka kuza kuba sokunjani?
Ukuyaphela umnyaka, bantu benkosi, hlobo sami, isizwe seZimbabwe sabe sithwele gadalala nxa lokhu kungasakhangeliswanga kwashiswa kwakhulunyiswana ukuthi intengo lezi zehlele phansi. Ngoba ekupheleni komnyaka, njengoba izulu lingananga, inhlanyelo ezigciniweyo leziyana kazikho. Lokhu sokukhomba ukuthi khona ukuyaphela kwa umnyaka siyabe sokufanele ukuthi khona umuntu usudinga futhi le nhlanyelo uyidinga uyithenge, ukuthi abuyithenga kuba nemalini i-5 kg nje kuphela. Kulobunzima obuphezulu okudinga ukuthi khona kukhangelisiswe uyena uhulumeni, yena uMthuli Ncube lo okhweza izinto kangaka. Ngazi ngibule enye iplani azayenza, kodwa ngokwakhathi esibakithi abantu bathwele nzima.
Emaphandleni lakho umumo mubi kulandela ukungani kahle kwezulu lokusilela kwenhlanyelo. Sixoxe lesakhamuzi sedaluka eLupane umnumzana Kipha Ngwenya ukuze sizwe umumo wemakhaya.
Khona kahle kahle vele kuzima, kodwa hey singeze sithi kuzima, siyakwemukela kunjalo. Lathi sesikujwayele, at first siqala sini kwakuzima, kodwa kwakathesi hhayi sibona ngani lathi siyakulandela sibili. Ukudula kuyadula sili, kodwa kwezinto zikhona sile mashoko. Esitolo sithi means ukuthi uthi $100 ye iyasebenza, kodwa kayisebenzi, kodwa hey siphuma lento ezimbili ezintathu, but ayisikho vele ade sikukhangelele nge-$100 yabo. So izinto zikhuphukile sibili kakhulu. Silokuthi ukuthi umuntu ongakwanisi ukureyiza nale imali kakadli through le bhakede, nowadays ibhakede $30 ne $35. So hawu, into kwangikhona kusithabisa ezima la. Hayi masimini akulalutho, hayi sire umuntu othi wathola sibili the few, but the rest of them akulalutho.
Ekuqaleni komnyaka ukukhwezwa kwentengo yamafutha ezimota kwabangela ukuthengisela okwathiya izitolo zigqekeziwe, kwafa abantu abambalwa.
Yoyo bakamthokazi asisenelisa ngakulethulela udaba lwabokuza abamiswe emthethweni laba kwele South Africa ngoba isikhathi sesidliwe ngumangoye. Kodwa singake hlukani, nansi ebezihamba phambili. Umongameli Mnangagwa uncome ibutho namuhla ekunanzeni ilanga le-Defence Forces Day. Ibandla leMDC lithi uhlelo lwalo lokutshengisela esitaladeni zeHarare luzaqhubeka njengokuhlelwa kwalo ngolwesihlanu, lanxa abezanu PF besithi ikalumelanga luvunyelwe. Kwanele Oliver Lelisayo ngenjabulo ngontungameli Nkomo Matukanduna bafupatila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.